Amalungu ekomiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele ephalamende avakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale yizakhamizi kaWard 5 eSpeedscop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi, impompo ezihambisa ingcekeza kanye nemigwaqo kuleli lokithi. Sekuyiminyaka elithumi uZulu aphiwa indawo zokwakha eSpeedscop North, kodwa iningi lokhu libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi lezinceda ehlathini. UNkosazana Duduzile Masilela yisakhamuzi sikaWard 5 njalo landisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo.
Ama-stands awe-North esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Ama-stands lawo awaseviswanga, awala mgwaqo, awala ma-toilethi, siwaphayithi, akula manzi. Kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakakhi ngobuningi kule ganga lokuthi abantu bangaye. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abantu abasebenzisa amaphepha ukuze bayenze ama-toilethi.
Lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi, impompo ezithola ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi umasipala waleli dolobho uthethe lumkhuba kuhulumende wokwakha mahlayana nje.
Ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu. Yabe sizo adopta into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambaswini. Uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi, kodwa ungahamba khona ukuze nezo ndawo namhla uyajongiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phani.
Igula ledalele ephalamende belikhokhelwa ngumgcini sihlalo walikomidi uNkosikazi Miriam Chikugwa libonjwa ngamalungu alithumi lanhlanu. UMnumzana Mthokozisi Mpofu, omunye wabakulikomidi ongumeli wesilobele edalele ephalamende webandla leZANU-PF, uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomasipala.
Bekungala kukhulumisana kuhle phakathi kwama-resident lama-councillors ukuthi babone iway forward ukuthi kuyini. Kubuye lapha sakhulumisana labantu ababambanisa ukuthi noka badinge indlela yokuthi kakube le-service delivery, kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi, ezingalamathoyilethi, ngoba kudalani imikhuhlane. So sithemba ngenkulumiso izenzwe namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi, ngoba amanzi impilo phela ebantwini. Water is life.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Spitzkop zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi nxa yokuxazulula selesiye ekupheleni, ngoba selile minyaka lokhu kuzanye ukulungisa kusehluthi. So sikhangelele ukuthi lokhu esikuvumeleneyo singakulandela, sinikane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu dolo kwaphela.
Umasipala ukhuthazwe ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa eblanket mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, uMnumzana Ukukhanya kweNkosi Mkandla yena obethetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo utholakale ngelacala. Ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona nabelivele lingekho, ngakho-ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangowawo mantshi ungithole ngelacala. Akudliwa, akugqokwa i-uniform ejele yona ngokwayo ngamabhenka nje, abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Isithwala sejele siningi kakhulu, kodwa into engekho yisitshebo, umfusho wespinashi lendumba nsuku zonke akutshintshi, ngaphandle mhlawumbe inkomo kahulumende izivele ibisiphiwa amabhantinti.
UMnumzana Nkanyiso Ncube lamhlanje utholakale lecala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMafios Moyo uGwebe Ncube ukuhlala iminyaka emithathu esejele, kodwa wesula iminyaka emibili esithi Ncube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi unqube uzasebenza ungelambadalo okwamahola ngamakhulu ayisiyagalombili lamathumi amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisa eGwandam. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.